tisendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazi omuhle lapho elingali khona kumagumbi amane omhlaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo mhla ka 29 kuNtulikazi 2019 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abalwela ilungelo labesifazane basola amazwi kamkhokheli webandla le-MDC Mnumzana Nelson Chamisa awokuthi uza kupha umongameli Emmerson Mnangagwa intombi lotshwala ukuthi asuke esihlalweni.
Obviously uzazama ukulimuka phambili upresident Chamisa ukuthi ananzele ukuthi ezinye iy'nkulumo bezazikhulumayo kunabantu bambindile ukuthi bazithathe bazithise to their own political agenda.
Ibandla le-MDC lithi seliqedile ubudlwangudlwangu bedolobho lakobulawayo obuqhamuke kulandela ukuxotshwa kukasibalukhulu wedolobho leli. Namhlanje sisungula uhlelo lwethu lapho esihlaziya udaba lwendlala embi esihlasele ilizwe ngesikhathi umnotho welizwe usiya nganqele.
So it is a contributing story, which I know which is that is in our six of November. Then, which Amman, yes, compared to running the star, but it is granted you in the water.
Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Umkhokheli webandla le-MDC Mnumzana Nelson Chamisa ubeselupane ngempela sonto lapho amukele abasekeli bakhe ngolimi lwesiNdebele. Kuza kuba lokhetho lwe-by-election olokudinga ozamela isigaba seLupane East edale lephalamende ngeviki ezayo. Kesizwe amazwi kaMnumzana Chamisa.
Dukula! Izenzo! Salibonani mthwakazi omuhle! Linjani lonke! Hayi, ukuqakathekile ukuthi ngihloniphe abantu bonke bavela endaweni esine. Uvela empumfu. Abanye bavela esisulu. Umazi ukuthi ngibonile ukuthi uvela ngapha. Siyabonga kakhulu. Siyalibonga lonke. Ngibonile ukuthi hayi uyasupporta ibandla leli kakhulu. Ngibonile ukuthi khona apho eluphane hayi uqinile. Uyaqina kakhulu. Ngiyalibonga.
Lawo-ke ngamazwi omkhokheli webandla le-MDC uMnumzana Nelson Chamisa ekhuluma elupane ngempela sonto. Lokhu sikudaba lwebandla le-MDC, leli mandla lithi lilethemba lokuthi lizanqoba elupane East kukhetho lwe-by-election lapho okwakuphethwe ngumuyi unkosikazi Sithembile Gumbo owebandla le-ZANU-PF. Sixoxele sikhulumeli sebandla le-MDC uMnumzana Daniel Molokele.
Thabe kakhulu usekele selubonileyo kuzakhamuzi zaseLupane East, njalo kuyathembisa ukuthini ngomgqibelo mhlaka 3 August MDC ilethubelise lokunqoba. Wasezama futhi ngomgqibelo ntambama nangesontekuseni ukubonana nezakhamuzi zakobulawayo nabameli bezakhamuzi zakobulawayo, ezama ukuthini azwe imbono lendlela abantu bakobulawayo ababona ngayo ukuthini indlela emele ihlehlwe ngayo kusiya phambili ngendaba ezenzakele amaviki adlulileyo kusithi khamuzi. I-MDC inhlanganiso ehlonipha isifiso sikaZulu. Ngakho-ke umongameli wethu ubefisa ukuzwa ama-different stakeholders ukuthi bathini lama-advice abamnika wona. like uhambe kakuhle.
Kahle kahle kuyini aphume lakho kobulawayo ikakhulu nxa sikhangela udaba lokubana bakhona abathi kubunjwe icommission.
Obviously commission ayidingakali kwamanje ngoba as MDC thina internally we have managed to resolve indaba leyi. Utown clerk has been allowed to go back to work and we have agreed to set up a committee to investigate him formally before a decision is made. So that issue is resolved. So there is no need for a commission. And magu lamayama issues are involved, a normal city council should address them. So thina as MDC sikhangelele phambili ukuthini indaba le iza resolver kulandelela iprocedures ezikhona. So obviously as MDC we are against setting up of a commission.
Kuyini okuzasala kusenzakala kobulawayo kudaba lona lolo le council?
Ngiba ngishilo ngaphambilini thina kudala sasolva last week indaba le sokule 2 weeks actually. But okunye upresident ade warithi ngakho ikhonoko ukuthini beyond i-council, what are the other residents abakobulawayo saying? Ama stakeholders abakobulawayo, and we wanted to understand ukuthini how does the MDC go forward out of that in terms of public relations, you know, on part of now. So that was the most important issue. When the Utube let's fund for a part going forward.
Lo ke ngumnumzana Daniel Molokele isikhulumeli sebandla leMDC ube khuluma icingweni leStudio 7 esewange. Siphinde sambuza uMolokele ngamazwi akhulunywe ngumnumzana Chamisa emhlanganweni weLupane. Uchamisa uthe engapha umnangagwa intombazana iplazi lotshwala ukuthi achiye isikhundla. Amazwi la acunule abanye abalwela ilungelo labesifazane abathi yeyisa abesifazane. Kesizwe ingxoxo esiyenze loMolokele ephendula lolu daba.
Ya kuyadanisa ukuthi ni yonke into ekhulunywayo ngumongameli kulabantu ababelendele ukuthi ni bayithathe bayithise bayiguqule i-context yayo. Obekhuluma eralini lepani zolo obengakhulumi kuyinto eserious, bekuyinto okukhuluma nje ukuthi ni ubabo umnangazwa kumele ahlale phansi aphumule kwezepolitics. So yena obekhuluma eseralini kungasiyinhloso yakhe ukuthi kube yinto eserious. So obviously uzazama ukulimuka phambili President Chamisa ukuthi ni ananzela ukuthi ezinye inkulumo bezazikhulumayo kulabantu bamlindileyo ukuthi bazithathe baziphise to suit their own political agenda.
Bakhona abanye esixoxe labo abenhlanganiso ezilwela ilungelo labesifazane abathi into enhle angayenza kathesi yikuthi axolise. Uvumelana lakho yini?
Kuyamangalisa ukuthi ni every time omunye umuntu angabhala bona abantu bakhona babe bezithulele ngento zabantu kungela besifazana amapolitician labanye abakhokheli beZimbabwe. Then kulo muntu omthathele izindaba angabhala istory ngabantu uPresident Chamisa bonke sebeyikhwayara sebekhuluma ukuthi uChamisa akaxolise kenzeni. It's like it's a political agenda. So owamanje ngizozama ukuconsulta layo upresident, but mina lami bengikhona kurali yakhona abantu labo ba-understand i-context ye-speech sakhe. So it wasn't like ukuthi yena uyadelela abantu besifazane.
Lo ke ngumnumzana Daniel Molokele isikhulumeli sebandla leMDC ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esewange. Siphinde saxoxa lolwela ilungelo labesifazane unkosikazi Sikhathele Mathambo uyinhlanganiso yemthonjeni Women's Forum othi amazwi kaChamisa achothoza abesifazane.
Amazwi akhulumileyo lakhathi esilokhu angani hours party siyananzele ukuthi mhlawumbe ngabe ekhuluma nje engani kuloku ukwenza isikathi ngama-jokes engani uyasihlekisa ngakho, kodwa ngiqiniso ngenxa sesikunanzelela sekunasekungani nje siye singasilokululaza owabomama. Uyabongana kusiphathi ngoba siyabe sikhangelele ukuthi khona ama-jokes azawayenza angabe ngama-jokes angani abe selulaza umama.
Nxa sikhangele bonke nje aba khankasayo lingathi lena lidibane lokuningi yini abakukhulumayo okungahambelani labesifazane, kumbe yena uChamisa nguye ongani ulakho kuningi kakhulu?
Bese ngazisa kukhangelisisa khona ukuthi nguye yedwa kumbe kubakhona abanye, kodwa esiyabe sikunanzelela nje ukuthi khona isikhathi esiningi abantu abangobaba bayekululazisa ukuba ngomama. Siyabe sifisa kakhulu ukuthi khona omama besonitshwe, sifisa kakhulu ukuthi kunazeleleke ukuthi khona umuntu ongumama igama somuntu nje phezu kwakho uzaphiwa for ukuchazwa uba asase singawukhangeleli ukuthi kube njalo singabomama.
Wona amalungelo abesifazane ayahlonitshwa yini ngabobaba ikakhulu ezindlini lapha singasakhangeli lokho okukhulunywe nguChamisa, ngoba abanye bathi hayi kukhanya kuyaba kugcwele nje inkulumo enjalo uChamisa kugcine kusazakala ngoba ngumuntu oyabelalelwe ngabantu abaningi.
Singananzelela elakithi lapha eZimbabwe sana zethu khona isikhathi esiningi amalungelo abomama awanakekelwa. Sinanzelele njalo ukuthi amalungelo abomama esikhathi esiningi ananzwa. Sizananzelela njalo ukuthi yebo imithetho ikhona ekhuthaza ukuthi khona amalungelo abomama ahlonitshwe, kodwa siyananzelela ukuthi yebo imithetho ikhona kodwa akula okuningi okwenziwayo ukuze amalungelo akamama ananzelelwe ahlonitshwe njalo aphakanyiselwe phezulu. So ngingathi nje ngamafitshane ukuthi akula action enzakalayo, it's more of one people babe lokho bekhuluma nje ukuthi hayi kumele sinanzelele amalungelo kamama, kodwa esenzakalo izenzakalo partner izinapartner kwezindini isikhathi esiningi akutholakali.
Lo ke ngonkosikazi Sikhathele Mathambo olwela ilungelo labesifazane ekunhlanganiso ethiwa Emthonjeni Women's Forum, ubexoxa ecingweni le Studio 7 ekwaBulawayo. Okwamanje ke sikhangele esiphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lithi umphathintambo ezomvikela unkosikazi Opam Chinguri Kashiri utshele umbuthano eGweru izolo ukuthi abantu abaphosela ibhomba enkundleni yeWhite City kwafa abanye abantu, lokhu bengakabanjwa. Ngalokho kumele amalunga ebandla leZANU-PF ehlale elimukile. Iphephandaba leHerald lithi umphathintambo wezisebenzi unkosikazi Sekayinzeza obethiwa usecele enyaweni wayecatsha esesaba ukubotshwa phezu kwamacala awenkohlakalo, uthi uzivakatshele ekhaya nje kuphela njalo kesabi lutho. Okwamanje ke silalele amazwi enu balaleli bethu eliwathumela kithi ngapha ngencingo ze WhatsApp.
Sanibonani ku Studio 7 ngo Isaac Gigi Mpofu okhulumayo, indoda yakomatabe ePlumtree. Siyabonga kakhulu thina nje okusenhlizweni yethu, sifisa ukuthi ngabuhulumende engavula imisebenzi. Uyivula njani imisebenzi? Avule i-agriculture abantu balime, avule i-tourism ahehe abantu bangaphandle babuye bazothora elizweni lakithi, bafake imali elizweni, mhlawumbe ilizwe lingaba ngcono. Ke belungise le mthetho evalela ama-investors ukuthi abuya azolungisa ilizwe. Yikho nje okusenhlizweni yami ukuthi ngabe uhulumende wezano uyangizwa alungise lezo zinto, ilizwe lingaba right. Avule ama-mines, ama-company amakhulu ama-mine abuye athatha abantu bangene emayini basebenze. Ngiyabonga. Okokugcina ke ngicela i-radio FM iya ngingathi inomsindo nje ke, bengicela ukuthi mhlambe efonini ekuseni lingaqeda i-news liphinde lizifake emafonini sizizwe lapha efonini. Ngiyabonga, ngiyalibingelela lonke abantu be-Studio 7. Bye bye.
Ngiyalibingelela lonke abalaleli kanye labasakazi be-Studio 7. Okhulumayo ngu-Rafael Ncube ngisemangwe endaweni yasempoyensi. Ngibe ngicela nje ukukhuluma labantu njengoba bezavota kathesi mhlaka 7 September ukuthi alubana lingabantu abananzelelayo inhlupho esiphakathi kwazo. Kathesi sisukela ekuvoteni sizofika namhlanje siphakathi kobunzima obunye okumangalisayo. Imali kayikho, imisebenzi kayikho, impilo inzima elizweni, izinto ziyadura okunye okumangalisayo kazithengeki. Ifuel ikhuphuka ngamalanga ngamalanga sicela ukuthi nxa lisiya ekhetheni bantu lihambe lihlakaniphile likhethe abantu abazalimela ngendlela eqondileyo hatshi ukukhethela ukuthabisa abantu ukuthi sifuna ukuthi sikhethe uzibani ngoba sifuna ukumjabulisa kodwa sikhethela ukuthi kube lusizo ebantwini bonke mina ngibe ngingathi alubana enhliziyweni zenu liyananzelela ubuphithiphithi eziphakathi elizweni khonapha kade ngingaba yini kumbe ngingaba kuyimi engilinika i-advise elingayithatha mina bengingakhetha ukuthi alubana likhetha ibandla lezaphu elingelamsindo elingahlukuluzi muntu elingakhethi muntu elingakhethi hlangothi elibamba abantu ngendlela efana nayo siyazi umkhokheli ubaba uJoshua Nkomo ukuthi ube ngumuntu okade ethanda ukubambanisa abantu yona liyana indima ayichiyela abakhokheli bezapho abakhona kathi simbona yiyo elokhu ibanjiwe sikhalela ukuthi abantu bebambane indawo zonke zelizwe ngiyabonga
linjani zihlobo siyabonga ithuba elisipha lona basakaza abahle sibona ubunzima esibhekane lapho okusilela kwamafutha nokukhwela kwawo lokukhwela kwezinto sikhangelele ukubone ukuzwa nge-monetary policy ukuthi siphatheleni asikwazi lokuthi izinto inyanga siyaphela siyaqala ziyabe sezikhwele zaphinda kangani themba kuzaba ngcono kodwa ngesituation esikiyo kwaziwa yinkosi
sanibonani balaleli labasakazi mina ngithanda ukuthi ngihlukumezekile ngomumo welizwe lethu ongamanga kahle umnotho welizwe lethu uqhubeka ukugudeka uhlukumeza thina abatsha ukuswelakala kwemisebenzi kukanti ungakhangela amazwe anjengeDubai leBotswana alomhlabathi oyidezethi akuswelakali manzi akuswelakali magetsi lapha eZimbabwe akula sizathu sokuthi kuswelakale amanzi lamagetsi ngoba ilizwe linothile mismanagement yiyo esiyibonayo la njengabatsha njalo angiboni ukuthi kule bandla elingalungisa umnotho welizwe sokufuna nje uNkulunkulu amandla akhe asikhiphe kulolu dubo ngiyabonga
lawo ke abengamazwi abalaleli bethu lingakhohlwa ukuthi lani lienelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuWhatsApp kunombolo zethu ezithi +12024650318. Umongameli Donald Trump wele Melika uphoselane aqatha izolo lomela isigaba seBaltimore edale leSenate umnumzana Elijah Cummings onsundu engowebandla lamaDemocrats abanye bahle bathi uTrump useqhubeka ngezenzo zakhe zokuhlukuluza abensundu kulandela ake wakwenza kunsukwana ezilutshwana ezisanda kwedlula ephoselana aqatha labesifazane abane kodwa yena uTrump wethule imbiko enkundleni yeTwitter esithi uCummings uyamsola ngokwehluleka nje ukuthuthukisa isigaba seBaltimore kungakhathalekile lombala wakhe wesikhumba sakhe. Sibuze isizalane seZimbabwe esihlala ngapha kweMelika umnumzana Raphael Mthombeni ukuthi yena ubona njani udaba lolu.
Namuhla yiko lapha embona ngathi kungathi kuphumele egcekeni khona lapha kade ehlasela le indoda uCummings yiko lapha embona ngathi hayi kusegcekeni ukuthi uyeyisa sibili ukukhulumela eceleni ungumuntu lwana okhangela umuntu ngombala ngomhlobo
kodwa yena uthi ngitsho kade kukhuluma yena ubengakukhuluma yinqe umuntu isikhumba sakhe ukuthi umhlophe kumbe umnyama abantu ikakhulu ibandla lamademocrats yilo elimethesa umlando wokubandlulula.
Hayi umuntu ongakhuzekiyo othi nxa angakhuluma into ayiphinde uyabe sitsho khonoko kungani engakukhulumi kweminye imihlobo ekukhuluma kwabamnyama kuphela. Kukhanya ngathi kuyinto yakhe sibili. Khale suze ngathi ufuna ukuphuma sibili ekhasini ukuthi abe segcekeni.
Kanti pho manje njengoba ukhetho soluseduze, ubona ngani khonokwa kukhulumayo akusoze kwenza ukuthi agcine engatholi ivoti yabansundu?
Hayi, lapho uvele ngaleyo yabansundu ahlakhohlwa ayengekhaya ngoba kamboni ukuthi angayizuza sibili ngoba akananzeleli futhi lokuthi laba bensundu bayi-swing vote esingathi thina esilungu yi-swing vote, ukuthi bangasukuma sibili ngobuningi babo bayaguqula isimo se-election. Ngakunanzeleli khonokho. Kodwa-ke ungumuntu lwana ojayele ukukhuluma izinto abantu bamyekele abe sekugcine eqhubeka ewina, ngoba khona vele ukuwina kwabe khonokho kwayikho khona. Kwakungamelanga ukuthi ngabe wawina ngezinto azikhulumayo lazenzayo ezazifana lokuthi uzidubula unyawo yena ehambe ezamukeka ku-election. Kodwa-ke wafika, ngingazi khonapho, kodwa mbona ngathi hhayi khathesi usegxobe wedlulisa.
Kodwa abamsekelayo bathi hathi bazamvotela ngoba nanku imisebenzi kuthiwa uyenze yabamnengi.
Hhayi, lokho kungabe kuzwakala ukuthi umuntu angabenzi imisebenzi yabamnengi. Kodwa-ke kakufanelanga phela ukuthi usuklamasa ngakho. Okungenzakala ukuthi bona bensundu ukuthethiswa lokhu kubaqubule ukuthi basukume bayevota, ngoba balohlupho labo lokuthi bayahlala ngemakhaya lapho bangayi ukuthi bayefaka uxawa. Ngakho nokukuthethiswa kungabenza baqubuke bazonde basukume, angimboni labakhe laba lobo bangaze bamvotele kabasoze banele.
Lo ke ngumnumzana Raphael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Lamhlanje ke sisungula uhlelo olutsha lapho esixoxa khona ngendaba ngendaba yendlala, indlala esihlaseleke emakhaya kakhulu emaphandleni. Siyazikela sedolobheni khona, kodwa ke lezi nhlelo zizaba zikhangela emaphandleni. Siqale ke lamhlanje ngesigaba seMathebelele North lapho esixoxa khona lomnumzana Stanley Torima.
Indlala inkulu umnumzana Gandhi lapha abadala sebekhala sibe le nyanga eyikhwana eyikhwana about 4 months bengawutholi umumvu lowo wabadala we-social welfare, kuthi labana labo abangakafinyeleli iminyaka efunakala yokuthi umuntu ethole ku-social welfare labo ama-prizes enipuku ezitoro sesedura, ama-10 kg TV za-$30, so ukuthi uthenge i-50 kg inqawule muli sekunzima sibi. Ayindlala ikhona ibathwalise nzima abantu, especially umsuli wangithi lapha ejethe ukusiye ufika kuwonke ngale ejambeki lesikhathi ukuzakuthola imali yangkona ayibonakali ukuthi babe bekwanisa ukuthi bezidingile emashoti
khona emasimini akulela kudobhayo. Ngitsho
emasimini vela akuzange kutholakale lutho, izwi larinanga le ndlela eyathi kuzonge emasimini kade kungelalutho sibili, azange lapho ukuthola lokhu okuncane akuzange ukuthi abantu bevune kuye emakhaya. Iyana kade kuphelele kuwoseni lokukheza nje ngumumbu lowana but hhayi kade kungelalutho sibili.
Manje zona izifuyo-ke ziyathola yini amadlelo kunye lamanzi okunatha?
Izifuyo endaweni zethu lapha ochejo magoli dingani ziyangena phakathi lapha egame lapha, yikho lapha ezidla khona, ezinye ziyakuya izifuyo zisidla laphana edethi utshani bukhona sokuthiyene le ndawo lapho bayevela khona eriseva laphana ngenxa yokuthi amanzi azange engene phansi kwaphuma utshani awulutshwani kakuthi. So at least siyakwanisa ukuthi sitshole ubutshani ukuthi izikhathi zingafi sakobonovemba zvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinz sisaphuma manje but ezinye izibranches zibomile kahle
manje ubona ngani kusiyaphela umnyaka kuzaba kuhamba njani
kukhanya nohulumende ngasikhuluma labo ku-GNB kukhanya basalungisisa ku basayenza amanye ama-logistics yona ukuthi abantu bengancedakala njani but akukapromisi kakhulu ukuthi kungaba le red leaf masinya but nxa bekhuluma lapho ngokuthi no kusalungisisa okunye ukubona ukuthi ukudla nxa kungatholakala kuzafika lapho kulabantu njani in terms of i-transportation and then sometime ngitshela ukuthi hhayi lungisa ilist yakubuyela e-GNB GNB bayesithi bazathengisela umuntu an individual isaka nge-$38 engakafakhi imali ye-transport kuya kumele ukuthi abo-headman bedinga i-transport for their people so isiyofika kuo-dicemba novemba hhayi vele asiboni ukuthi singazafika kuze because even okwakathesi hhayi abantu balambile uyambona even umuntu ekuhamba ingakakutsheli uyabona iyakhuluma okuningi mayelana nendawo zendlala zonalezo eyitholayo njenethu so indlala ikhona kuyabe kunzima kakhulu okokuthi even yezikolo kulama-drop out ngikhuluma kuzezendawo endlala because umntwana ukuthi ekuhambe edistance ephenduke ebuye ezehlala engadlanga uyaprifera ukuthi esinye ngasahambe isikolo
khona ezikolo-ke kunjani siyasizwe ezinye indawo ezifana labobhinga besithi bona amatisha kawasekho kunjani khona ngapho esigabeni
esigabeni amatisha akhona amatisha akhona but uhlupho lonalolo ukuthi amanye amatisha angikhona akhona wona lawana amatisha lawana angaphelelanga ngangikhuluma njalo ngiyabe ngizama ukuthi yazi hhayi angikwazi ukuthi ngingakhuluma ngisithi angake ngingazama ukuthi sikhulumisana labe-public service commission ayibo ba-responsible lendawo ye-deployment yamatisha ngibatshela ukuthi youfind ukuthi isikolo siyabe silo-teacher oyi-one ofundisimeten teacher form one up to form four so uzazibuza ukuthi teacher yena lo uzayenelisa yini ukuthi echaye ama-classes lawana wonke because ungathi umunike an exam class kuphela yama-form fours ama-form ones lawo they need i-good foundation so uyabona ukuthi amatisha ayashota public service commission layo iyabe isithi iyanikwa a-certain number of teachers to deploy so amatisha of course labana kade bekhona abadala nxange buya kubuzwa ukuthi bafinyelelene ukubuya bezakuzekuthi akulamali babuyile but bayasebenza okunambileyo lokuyana kokuthi abalamandla emsenzini wawo nxa abawuthabele sebelizipassion imean itime lokuswelakala kwemari noko bayakhona ona siri bakhona nje but bayakhona ona ukuthi imali ilutshwane
lo-ke ngumnumzana Stanley Torima isakhamuzi sedede besixoxelayo kuhlelo lwethu olutsha lapho sizabe sihlaziya udaba lwendlala emaphandleni kusasa siya emangweni we-Plumtree esigabeni seMatabeleland South
She's fine, she's pretty, yeah. It's cherry, I'm a pala cherry, oh. 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 I'm a moose, oh, I'm a moose, oh, I'm a moose, oh, I'm a moose.
She's the one I'm with. All desire, guilt, and all exists. Super thick, black beauty, how can I resist? Sophisticated, educated, big girl. She's a masterpiece, take a look at her. Coolest girl I've ever met, she's the best I've ever had. Kiss her cold, ever said, always feel, never fake. Wife in material, she's the type you bring home. Mama's gonna smile when I make the best intro. Every chick's jealous, she's the one that wanna be. Every chick's jealous, jealous, jealous. Every chick's jealous, she's the one that wanna be. Every chick's jealous.
Mrs. K ingoma ethi icherry yami yami inhle kule yakho. Hayi asazi ke Mrs. K sizafaka laphana yakho lami mfake yami laphana sibone enhle. Ye siyagqiba ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe lingasithinta njalo ntambama lamhlanje ngo 7:30. Igama nguChris Gande.